uchinamasa se vumelana lathi thina abantu be MDC ama members e MDC ephinde vumelane lo sapho lweZimbabwe labo abasebenzela i democracy esithi civic society ephinde vumelane lama lawyer lama teacher lamanesi ngingathi jikelele umuntu wonke ukuthi lokho esasilokho esikhala ngakho sisithi umakhuphe usetshenziswa izanu abantu besala namhla sokuphuma emhlophe abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni ungazi ukufake impondo sizathutha nanko ke namhla masabe zulu sasihlala sisithi zobohla manyosi phapha juba baza kucutha phambili sokwenze kwavela kuhle aku sela kuthandabuza engqondweni zabantu ukuthi ukhuphe lo Monzura lo komishi lo Mdzuri labanye bakhe abasebenzeli usapho lweZimbabwe basebenzela izanu PF ukwenzela ukuthi ideclare i-one party state bafele ezihlalweni bona ngapha behuquluza inotho yeZimbabwe iqiniso elivezwe nguPatrick Chinamasa u-acting spokesperson weZanu PF kambe silizabe lokhu liphikisana na ukuthi ukhuphe usebenzela abantu namhla sokuphuma emhlophe ukuthi uDr. Thokozani Khuphe usebenzela iZanu PF.